ilapha sifuze sibe kwazi nje ukuthi osemabhizimusi ukuthi price ikhwele kuyindawo yani ngokwayo ngoba into esithi ngama factors akhoza i price increase maningi kule labor kulama rates like esijezesa osithi council lokunye nje bathi sikubona eZimbabwe ukuthi ama price akhweza indaba ye foreign currency so sikubuza ukuthi i foreign currency yasiphi major determinant yini ukukhweza i price eZimbabwe ngoba yonke into esingayizisiyo yonke into lezinto ezilocal lazo ezingela foreign component ziyabonakala zikhwela inxa yokuthi ama rates akhwela esingakwaziyo ukuthi osomabhizinisi sebethathe advantage yini kumbe kulenye into esingayaziyo njengezakhamizi ukuthi kuyini okwenzakalayo kodwa ngempela ungakhangela esithi ivalue chain kwezinye izinto uyafica ukuthi kwi-industry ngokwayo iyabe ingakakhwezi intengo kodwa i-retailer yosibonakala yena siyiyo esikhwezile singathi kule element ye-profit sharing le element yokuthatha i-advantage otholakalayo ngayo indlela
uhulumende engangenela ngama-price controls njengesike sakubona esikhathini esedluleyo elawule intengo kungasebenza yini khonokho
uhulumende kathesi useqinisweni ngakula need yokuthi angenele ye-price control uhulumende unazo ingatsha ezenelisayo ukungenela kule competitions and tariffs commission kule standard and competition commission labo balamandla ukuthi bengenele ngokusebenzelana le industry ukuthi be research ama expenses are incurred by industry to the final product then we determine esithi yiyo iprice asifuni uhulumende ngokwakhe abe uhulumende othi cabinet iyahlala phansi yona ibisidetermine iprice ingayenzanga itara research lokhuyana kuyakhoza ukuthi ama product aswelakale kumarket kube lama shortage aserious kodwa iqiniso ivela kula market akula economy lobe singathi imarket eyi-free fall ongela intervention ye-government loba ngaluphi uhlobo kodwa sikukhalela ngalesi kalesi ukuthi uhulumende kasebenzise amandla alawo ngala makhomishini afuza asebenzi